Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelane njabulo kustudio 7 ngolesithathu mhla ka 3 zivandlela 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje, elemelika lithi aliseyi kuqhubeka ngokuphatheka bunhlelo zengxoxo zokuphathisela eZimbabwe ukuthi lesulele izikwelede zalo ngamazwe omhlaba ngezizathu ezimbalwa. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police axwayisa izikolo elizweni ukuthi zigcine imali emabhanga hathi emahofisini azo. Abebutho lakwele Israel babike namhlanje ukuthi bahlasele indawo ezilikhulu lengxenye 150 emangweni weGaza laseKhan Yunis. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende ubikwa esithethe amanyathelo okujezisa izikolo ezingamachumi amabili lantathu 23 ezetheswa icala lokuxotsha abafundi abehluleke ukubhadala imali zama-school fees izolo kanye lalezo ezibhadalisa abantwana ngedola laseMelika kuphela. Lokhu kuveze namhla iliphephandaba le-Newsday lona elithi izikolo lezi zigoqela eseKudzanai Primary, Kuretsa Primary, Kuwadzana 6 Primary, Alan Wilson High School, Chinoyi 2 High, Glenview 2 High, Chiri Government School, Heathcliff High lezinye. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko izolo liqayisa abaphathi bezikolo ukuthi bengaze baxotsha abafundi ababe behluleke ukubhadala i-fees kumbe ukubhadalisa ngedola leMelika ngoba lokho kuyikwephula umthetho. Kusenjalo isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wethule umbiko exwayisa izikolo ukuthi zigcine imali emabhanga hathi emahofisini azo ngoba sezisanda izehlakalo zezigebenga ezihlasela izikolo zihlomile zitshontsha imali. Izigebenga lezi zitshontshe inkulungwane phose ezingamachumi amabili zamadola eMelika, i-$17,000 eGeorge Slundika High School kobulawayo ngeviki edluleyo, njalo izolo zihlasele elomagundi zatshontsha imali engakaziwa ukuthi ibiyimalini. Amabhizimusi amaningi asezigcinela imali ngoba engawathembi amabhanga eZimbabwe. Sixoxele ngcwethi kwezonotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuqakathekile ukuthi izikolo zikhuthaze abazali ukuthi babhadale i-school fees emabhenki ukwenzela ukuthi baye esikolo nje bethwele i-proof of payment. Ukugcina imali yesikolo kumbe endlini kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe thina njalo ngeZimbabwe asikabi nethemba kumbe i-confidence ukuthi amabhenki ayagcina imali yethu. Akula interest eyokugcina imali yebhenki. So kuyahambelana nje ngokuthi akula themba lokuthi imali zigcine emabhanki.
Izikolo zona singathi lazo sezizigcinela imali yini ebhadalwa ngabazali amafizi kumbe kuhlangana nje lokuthi isikolo zisanda kuvulwa?
Hayi, bavele bayagcina imali ngoba siyazi phela ukuthi nxa ungazifaki imali ebhenki ama-expenses nxa uhlala ubhadala izinto esikolo, uthenga igrocery kumbe udinga ipetroli yamabhasi kumbe ubhadala izisebenzi, ukuthi yebhenki into evele ihlupha. Yikho ngibona nje bavele bezama ukugcina imali yezikolo, kodwa njengesitho nje ukuthi hhayi kuyingozi okwakhesi.
Wona umumo emabhanga umi njani kulezi nsuku? Ikhona yini imali?
Hayi, imali nxa kuthiwa khona imali emabhanka siyabe sesingatshole amakondi nyota ala vele ya kwa nagari na vele kachesa mapanga la usebe ipamuli sile nisa nde uti na amatola akandiliana uti umeza ya kisa ye kona siti pelatia vitu skolo azibamanga ugu kina imani la mapiti society ama penko waka ini bafawa kuma commercial bank yiko agayenye kichelaga limani ya kona mwela yiko penaba yabifani
ukona ukuze abantu babelethemba kumabhanga babungwenya baqiniseke ukuthi hayi izimali zabo zigcinakele athi lokhwana kwenzakala ngalo yamnyaka abantu abalahlekelwa izimali ezinengi kakhulu kuyini okumele kwenziwe kahle kahle ukuze abantu bahlaliseke bafake imali emabhanga
kuza thathi isikhathi ngoba vele umuntu angalahlethemba ngami kumbe ngawe kuyashupha ukuthi alihuhle liphenduke siyohambelana nokuthi imali yakhona ivele iyakikhona na iyineni imithetho eyenziwa ibhenki enkulu i-reserve bank labomthilincube nxa ingavele ibilokhu iphikisana iphoxana i-contradictory kuzathatha isikhathi ngoba umumo womnotho nethemba ekusebenziseni imali eyelizwe kuyahambelana ngikhola kuzathatha isikhathi owakhathesa hhayi abantu balokhu
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions ubexoxa lo ntungameli Nkomo e Studio 7 eseharare. Idolobho lakobulawayo liqhubekela phambili likhangelane lodubo lwamanzi. Uhulumende esebenzela ndawonye lekhansili yedolobho leli wenza imizamo yokuthi kuqale ukwakhiwa idamu leGlass Block Dam emfuleni uMzingwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lokhansila kaward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Kula betuke esalithumayo ukuthi bebonana naboministra wabomeya uTom Clark. Chairperson ye future water, chairperson we engineering, operator engineering, bahamba ke bayabonisana ke ukuthi singalungisa njani idoba lamanzi lakobulawayo. Kodwa bathe bevela khonale ke kwabuya ke i-report eyabuya kumasipala wedakobulawayo kule mizamo yokuthi kuthiwa kule-glass block dam ekumele liyakhwe likwanisa ukuthi lincedise ubulawayo. Endabeni yamanzi
udaba lolu lina njengomanisipala lalwamukelwa njani
kwaba lama-views ayetshiyene imbono etshiyene phakathi kwama-councillors kodwa-ke umbono wayo ugxume ku-committee committee resolution e-future water kwakumele khona ukuthi kuyenze bazii-feasibility study kusuke khonapho kube sokukhanyelwa-ke indaba yezimali the-financial impact edamu lona lelo kuzokhangela ke ngento ke ezihamba ngezomthetho the legal framework pertaining to everything ke nxa sikhulumisana lokuvumelana nalabo abafuna ukuthi bephathe besincedise ukuthi kube lalelo dama kodwa-ke izikhalazo ezinkulu kade ziphuma ngezokuthi bakithi sona siyani isicelo esasicelayo since year 2019-2020 ukuthi ibulawayo ayideclare ibe yi-water crisis sip ukwenzela ukuthi lokhu kusivuleleke ama-potential funders or partners ukuthi bezosincedisa ngendaba yamanzi ngoba indaba yegwayisha ngani le hayi amboni i-government yebo iyasitshela ukuthi ngesikhathi esinzeke sizawuze sihotsha amanzi sukakholana kodwa-ke yingoma-ke esehlatshele for a long long time sibili-ke singakazeke sangene-ke ukuthi kumastudio ukuthi sizwe ukuthi kathi ingoma ide so ingoma izaba yingoma until sizabona-ke izitshengiso ukuthi hayi nankamanzi kagwayisha ngani
zikhona na inhlelo esingazithi zingaphathisa kusikhashana sona esesifitshane ukuthi ubulawa yathola amanzi
ye inhlelo-ke zikhona ngoba kokuqala vele sikhuluma ngendaba yama-water kiosk sikhulume ngendaba yamabhawuza kwezinye indawo-ke kusithi ngama-highline areas lapho ukuthi vele singavula amanzi kafike endawo zikhona endawo ezisemganini kube nkulumani lase-country park ezingafinyelele ukuthi ambize efinyelele efike khonale ama-water kiosk afake khonale la ma-bore
umnumzana Donaldson Mabutho ngukansila gawat 9 gobulawayo. Ubexoxa ecingweni le Studio 7. Elemelika lithi aliseyi kuqhubeka ngokuphatheka kunhlelo zengxoxo zokuphathisa iZimbabwe ukuthi yesulelwe izikwelede zayo kulandela indlela ukhetho lwedluleyo olwaqhutshwa ngayo. Usithandekile Mhlanga oweStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe isiphathamandla sesigodlo seMelika eZimbabwe, unkosikazi Elaine French, kungxoxo ayiqhubele Studio 7. Elemelika beliphatheka kuhlelo lokuphathisa eleZimbabwe olwe High Level Debt Resolution Forum, Arrears and Clearance and Debt Resolution Process. Unkosikazi French uthi eleZimbabwe lathembisa kulezi ingxoxo ukuthi lizaguqula indlela eliqhuba ngayo ukhetho njalo lizananza amalungelo oluntu, kodwa alikwenzanga lokho. Asizweni amazwi akhe.
In the dialogue, the government of Zimbabwe has committed to taking on reforms. But as I started out saying, we really haven't seen those statements kind of translate into actions, especially when it comes to elections. We did not see those reforms before and during and after elections. Because of the poor conduct around elections in 2023, the United States mission here, the embassy, has decided to press pause on our involvement in the AFDB dialogue.
Ugcizelele wathi ubudlelwano beZimbabwe leMelika buyaxega ngenxa yokuthi alilandeli amalungelo oluntu njengalokho okwenzakala ngokhetho olwedluleyo.
Since the August 2023 elections and even before that, I would characterize the relationship as strained between the government of Zimbabwe and the United States, partly due to the lack of progress on democratic reforms on behalf of the government of Zimbabwe, which I think were exemplified in the recent August 2023 elections.
Ingcweti ecubungula izombusazwe uMnumzana Masimba Kuchera uthi inyathelo elithethwe eMelika lizabuyisela eleZimbabwe emuva.
Ngathi mina inyathelo leli lingaphambanisa sibili inkulumo lezi ezikweleti seZimbabwe. I-America uzabona ukuthi ilesi World Bank, ilesi u-IMF njalo ingabangani lamanye amazwe iZimbabwe elezikweleti lawo. So uphuma we-America kumbe ungaphatheki we-America ungenza ukuthi amanye amazwe njalo belandele lokhu bese ukuphazamisa inkulumo lezi. Ithemba ngelokuthi uzaba lokukhulumisana ukuthi uphuma kwe-America kungabi le impact enkulu kakhulu, kodwa siyakwazi ukuthi i-America le Britain lamanye amazwe asentshulalanga ezikhathini eziningi benzile izinto zawo bebonisana. So silethemba lokuthi iZimbabwe izadinga indlela ezokuthi ikhulume le America ukuze ibuyele kungxoxo lesi. Kodwa indaba ekhulunywa njalo ye-America eyokhetho le kumele njalo iZimbabwe ikubonisise, ikukhangele, ibone ukuthi singenza njani ukuthi iindaba zokhetho zingabi lokukhulumisana okuningi kakhulu every time senzakala.
EleZimbabwe lilezikwelede ezedlula amabhiliyoni amadola eMelika alitshumi lasikhombisa kunhlanganiso kanye lamabhanga eboleka imali agoqela e-African Development Bank, World Bank, le European Investment Bank. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa isiphathamandla sebandla elibusayo elezanu PF uMnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukuthi abavumelani lombono weMelika ukuthi ukhetho lwalungakhululekanga ngoba ngempela lwaqhutshwa ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, ngingusithandekile Mhlanga.
Zimbabwe.
Abebutho le-Israel babike namhlanje ukuthi bahlasele indawo ezilikhulu lengxenye 150 eGaza Strip babulala abantu abambalwa bebathi ngamalwa ecatsha adlulisa amalawulo ababizwa njalo ngokuthi ngama-terrorists.
Abogatsha lwezempilakahle emangweni ophansi kombuso weqembu eleHamas eGaza Strip babika ukubana kulabantu abangamashumi ayisikhombisa 70 ababuleweyo kwalinyazwa abedlula ikhulu 130 ekuhlaseleni okwenziwe libutho ele-Israel kusukisela izolo ntambama. Lolu gatsha kodwa aluzange lihlukanise ukuthi inani lamasotsha aweHamas labantu makhaza abangabe bebulewe loba ukulinyazwa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathithambo wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Anthony Blinken, esekwethekeleleni emhlubulweni oweMiddle East emizameni yokukhuthaza ukuthi amacele alwisanayo amise limpi ngokuhlala phansi ekhulumisana ukuze ingagcini isabalala emazweni amaningi akulomhlubulo esethatha icele kulimpi. UBlinken usemizameni njalo yokukhuthaza ele-Israel ukuthi lingaphungi ukuhlasela mahlayana ikakhulu endaweni ezigcwele abantu magaza, ikakhulu abesifazane labantwana abangahlomanga, kumbe lithathe amanyathelo okubavikela. AbeHamas babulala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1200 ekuhlaseleni abakwenze ngumfumfu nyayenye, bathumba abantu abaphezu kwamakhulu amabili 240. Kodwa ibutho lakwele Israel lona selibulele abesiPalestina abangaba zinkulungwane eziphezu kwezingamashumi amabili 23,300, lachaya lavadlaza indawo eziningi zeGaza okuchiye abantu abaphezu kwezigidi ezimbili 2.3 million bengaselamizi.
Ababe izisebenzi zenkampani emba amalahle ewange eJongjian Investments abaxotsha umsebenzi ngomfufu nyakenye babuthane emgodini lo besithi bafuna izimali zabo abangaziphiwanga ngesikhathi bexotshwa. Inkampani le yake yetheswa umlando wokutshaya izisebenzi ngomnyaka ka-2022. Asenelisanga ukuxhumana leziphathamandla zalinkampani njengoba obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kulo mgodi othiwa ngunkosikazi Mindu ethe genelisa ukukhuluma emele inkampani njalo incingo zeziphathamandla zalinkampani vezingasatshelwa. Namhlanje isebenzi lezibhalelane phansi isivumelane lenkampani le esokuthi zizaphiwa imali zazo ekupheleni kwayona linyanga ngemva kokungenela kwamapholisa abophe njalo obekhokhela lezi zisebenzi. Exoxa leStudio 7 omunye wabaxotshwa umsebenzi uMnumzana Mbwana Makhawa uthe bahlala bephiwa izithembiso zokuthi bazaphiwa imali kodwa usuku selufikile ludluliselwe phambili. Welekelele sithi abantu abaxotshwayo bedlula amakhulu amathathu asimzweni echasisa.
Sanika one day notice kulapho khona wathi no umsebenzi awusekho kodwa na umsebenzi awukhona sathi oh no problem sathi sakhuma sabuya ezindlini. After 2 days sokhathwe abanye abantu sebesebenza ama-pick job bebhadala khonapho khonapho cash in hand. Abanye basuswa basebenzela emopane ngale ngathi abakhuthwayo ngathi 300 something.
Indaba zemali-ke zasezihamba njani laphana?
Indaba zemali thina esamiswayo yatshela ukuthi imali zenu definition izangena month end ka-October. That is no problem. Ndiyona lisinike imali zethu masinye, but no problem. Kasi senje senje si rani kwero imali zonke ithe inama-lift days wasakhona kwekwase kungene khonapho. That is no problem. Ayisangenanga yama-lift days le ma-benefits kwangena imali esayisebenzela I think ithi from 1 October to khonapho esagcina khona esamiswa khona khonapho.
Namuhla ke kuyini okwenzakele?
Namuhla thina besihambe ngale sifuna ukuvuza imali zethu. Njengokusho kwabo ngemande esithi imali zenu by mail esithi izolo Tuesday zizangena zonke. Thina sathi no problem. Sengingayitsho njalo, hayi sathona ilanga sithekha amafoni amabhalansi kune akula lutho. Namuhla sathi madoda sihambenini sonkeni ama-ex-employees abangatholanga. Indlela abanye futhi abasebenzayo abangatholanga sathi yonke ngeni phandle ngapha sifike impendu le yemali le. Because ngelize liyasebenza ngayo imali yakho awakayitholi.
Kugcine sekusiba lesivumelwano esokubhadalana imali na?
Isivumelwano sathi sikhona bese kubizwe yina umChina obona ngokwemali. And ubizwe ngamapholisa ukuthi bona kuyalapha tshela abantu laba ukuthi imali zabo uzabanika nini. Wathi before 31 January yabo. And then waphuma wakhama sathi ha-a, ngcono kube labantu abayi-3 ama-ex-employee uhambe nabo e-ofisini yakho wenamchayina no-HR yalaba ama-witness liyefenela phansi bizwanani ukuthi yikho yini. Baphuma bahamba baphuma kuza bangale then basesenda i-message ku-group lapho esikhona sekuliphethe nokuthiwa mhlaka before 31 or after 31. So yikho lapho unomsindo khona khonapho ukuthi before 31 angisejetsifuna zifuna namuhle lokusasa.
Umnumzana Mbwana Makawa ngomunye wezisebenzi ezaxotshwa umsebenzi emgodini weJong Xian Investments ubexoxa leStudio 7 esewange. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Prince Impala, unobhala jikelelo enhlanganiso emela izisebenzi zemgodini eSolidarity Mine Workers Union of Zimbabwe.
Lolu lukhanya luyaqhubekela phambili kuma mines amaningi alapha eZimbabwe, especially ama Chinese companies lawo akhanya ngani umthetho weZimbabwe bafuna ukusebenzisa umthetho wabo abawenzayo kule lizwe labo eliseChina, ngoba ngapha basibona ngani ku-cheap labor. Into enje into eyenza ukuthi thina sizubuhlungu sithola sikhala ngesikhathi esiningi, into eyenza ukuthi izisebenzi zigcine sesiya ku-HR namhlanje emahofisini eJongjian, indaba yokuthi ama-HR abe lokho eqamba amanga enganike amalanga acacileyo ukuthi ama-employees bazanikwa nini ama-terminal benefits abo. Into ekhona ngeyokuthi umthetho ku-SI 152 of 1990 ukliwe ukuthi ukhuluma ngendaba terminal benefits upon termination of contract. So bona kabalandela umthetho lo kade abantu bekhala from last year, abanye abahambe kumakhisimusi benganikwa ngama terminal benefits. Sikhuluma manje kabakanikwa, yiko sesilithumela iphepha elithiwa kubazanikezwa mhla ka 31 January.
Kuyini elibona kumele kwenziwe ukuze kuvikelwe izisebenzi ezohlangothi lozokwenjiwa? Sikhangela kakhulu ukuthi kule ndaba eziningi eziphumayo ezokungaphathwa kuhle kanye lokungaphiwa izimali ngemfanelo.
Kuyabe kufanele ukuthi ku-Ministry of Labour kube lomunye obhoda ilizwe lonke ehamba efundisa abantu laba umthetho weZimbabwe, i-Labour Act lama-Special Instruments, ngoba abantu laba manxa ungaba-explainela bayenza ngani vele into eyikhulumayo kayiyenzi kayikho kayi-exist. But nathi sibabonisa ukuthi no, ngumthetho ka hulumende nxa ukuthi umuntu angasebenza emsebenzini kufuze ephiwe imali zakhe, nani ukuthi beyenze into abayenzileyo lamhlanje sebethatha omunye wezisebenzi sebemhambise emapholiseni. Ukudimanda isalary yakho, umkholo wakho, is not a criminal matter, it's a labor matter and it's a fundamental right ukuthi umuntu ephiwe izimali zakhe. So ngokwenza abakwenzayo sokungani umuntu sephiwa icala lokubuza izimali zakhe, khona kubhaliwe emthethweni ukuthi manqali ngasamfuni emsebenzini limnike umkholo wakhe ehambe kuhle kungela kuqabana.
Umnumzana Prince Impala ngunobhala jikelele wenhlanganiso emeldini eSolidarity Mine Workers Union of Zimbabwe. Esigabeni lapho esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Mehluli Mpofu osebenza eCanada osebuyele eZimbabwe lapho asesungule amabhizimusi okusebenza khona abantu abaningi eFumugwe esabelweni seMathabeleland South.
e diaspora ngihambe ngomnyaka ka 2001 basika la nami nje ngokuke basika ngabinda i-hospitality sasebenza ke hayi kwasokufika izinto sezingali ziyancebeka umuntu esehlala hlalile sekwazi ukuthi kwenzakalani langasefisa ukuthi hhayi ngizama ukuthi ngilengise lapho enzeka khona ma ngithi ikhangele umumo omazweni hhayi akusiwe umumo engiyithandayo for impilo yami so ngase ngithi hhayi othi nami ngibhajethi ngibeka amasenti ukwenzela ukuthi ngilungise izinto ekhaya ngiqale first ngayakha hhayi ngingakayathi ngiqale ngingahlangana lo nkosikazi ngadada elokhu elapha ekhaya ngazama ukuthi ngimlungise lamaphepha ukuthi andilandile phethi amaphepha hhayi athatha isikhathi eside ngase ngithi hhayi why this my waiting asiyakhe sibe nomuzi emakhaya akhumuze kuhle kakhulu bavuka bazosincedisa abantu bevula kanye nokushada kwethu kuthi into esakwenzayo sabona laphana u-Ezrachika wayesikile sazibona lathi sesike u-Studio 7 enyezini kwaba kuhle kakhulu
kuyini esithi lakwenza okukhulu khonapho sizokuthiwa usulezitolo sulenkomo sulento eziningi akusithela ngamafutshane
ngisiya kulokho ngisadlula kulokho ngisiya nge-step esokugcina yileso esisiqale kathesi isitolo sathola i-stand efumugo business center ngomnyaka emibili edlulileyo saqala ke ukwakha ngo-December ka-2022 umnyaka ka-2023 besiyakha size saqeda ngo-December nalowo ka-2023 kodwa nakhona asedelelanga ukuthi kuphelele tu kodwa hhayi sasesivukele ukuthi sivule abehelti babuya bazoyi-spekta bade hayi kube nibe singavula sasesivula-ke so sibe elokhuzeni i-supermarket izovula end of ekuqaleni kwa-February and then kuzova le butcher njalo layivula ekuqaleni kwa-February i-cocktail bar isivulile vele ziyaduma sikhuluma njengamanje
ye nxa sikhangela khonapho abantu sizwa kuthiwa-ke bathole imisebenzi eminingi kakhulu sitshele ngamafutshane ngakhonapho
hayi imisebenzi ibe mningi kakhulu ukuze indawo leyana yakhiwe izifike lapho ekhona kusebenza abantu abaningi abadlula more than 200 ngingathi ngoba ekuqaleni kube nabagebhayo ama-surveyors first kwabuya abagebhayo i-foundation kwabuya abaley foundation kwabuya abe-concrete kwaya babuya abatshaya izitina ba-exchangeana baze bafike ekugcineni abokudedelela kathesire ngabe-plastering and then kusazobuya abanye futhi abazofaka ama-electrical ukwenza ukuthi indawo siyilayithe namafrithi wonke asebenze especially awedintsha lapho kuzahlala khona inyanga
kuyini ongakutshela abantu abahlala e-diaspora ngokuthi bakwenze ekhaya
kunzima ukuthi kubatshele because abanye bakhona vele bona bazitshela ukuthi ekhaya abasaphenduki so kuya ngomuntu kodwa osalesifo sokubuya ekhaya kuhle kakhulu yebo i-understand ama-challenges akhona kodwa impilo yakhona is different abangakwenza nje to try ukuthi babuye bezovakatsha just for especially laba sebehambe isikhathi eside bezovakatsha just see umumo ukuthi kwenzakalani bebone le development esilethwe ngabantu abaphandle ngale ukuthi ya izinale still have something lapha ekhaya ngoba let's say ungabaphetheya for the rest of your life you know mina very difficult ukuthi yithi ngiza-investa everything phetheya ngapha lapho ezidabuka khona abantu bengikhumbule njengomuntu owahamba phetheya ngadliwa zindunduma njengalokho esikuzwa ukuthi laba abahamba egoli ababizwa ngokuthi yimgewu umuntu wahamba wageuka egoli bazange wabuya ekhaya lokho engakufunile kuzalokho ukuthi ngibe remembered as umgewu owahamba phetheya ngahamba ngageuka angisisi ukuthi isizwe sakithi singikhumbule njalo lakathesi manye ngahamba ngiyehlala phetheya ngikhohlwe ngasemuva kodwa bayazi into engiyenzile ukuthi lwalindoda loko ehambile kodwa ake yakwenza ukukhana kunzima kakhulu
hayi phosela okugcina khonapho-ke mpofu
abafowethu abazame labodadewethu ukuthi ekhaya ama-opportunities akhona maningi njalo engabe le ndaba lento ze-politics ungasuki nge-politics khangela i-development kuphela there is a sector eshotayo lapha i-sector eshotayo ishota ngabantu ababuya bezoinvesta abantu abafana nathi esikhona ngayo iphethe tholathola amasenta ngizalokulala khona lokho esikwenzela abantu basekhaya kuhle kakhulu beyagedile umsebenzi basebenza baphambili nokuthi abantu bengarelaxi kakhulu empilweni zabo abazame ukuthi besebenze bekhumbule muntu
Lo ngumnumzana Mehluli Mpofu obesebenzele eCanada esebuyelile ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kaNcube.